akucaci sobala ukuthi abantu abami ngapi kwezombusazwe iningi labo likhala ngokuthi lancane yabe lifundele imisebenzi eminingi bathi bengagqiba izifundo bangayitholi imisebenzi unkosazana nompilo dewa ngumgcinihlalo wabatsha kubandla elibusayo lezanu PF othi undula enkabazwe
esigabeni ku-right nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi hhayi amabandla kangwadi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuzanu p f ngibambelele khonapho nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singamayuthi singabadala hhayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina amanye amayuthi nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuze ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza
umnumzana mike suku webandla le-MTC alliance komadinga village elowagweru uthi elezimbabwe selibhidliswe izanu p f
lilizwe lakithi leli selimimanzonzo lelo belilizwe elihle kakhulu lapho sikhangela ukuthi ngesikhathi ubaba uTsvangirai eqala into zepolitics lez besisithethi silizwe esisaluthuthukisa libe lilizwe elihle kakhulu kodwa eyi so far nge-development vele ezimbabwe lapha ngathi vele kakusela ya ngoba sikhangela ukuthi even lama-MPs ethu ama-MDC ama-councillors ethu ay-MDC angaba lama-proposals awe-development ayakrashwa so end of the day time akulanto ephumayo
ibandla lezanu p f lisemkhankasweni ukuhuga abatsha emaphandleni ukuthi bangene kulelo bandla umnumzana Lloyd Dube ule minyaka engamathumi amabili lanhlanu yokuzala 25 ngomunye wabasanda kuba lilunga laleli bandla kulo umkhankaso
ayinkona ngene kathesa ngathi ngiyekho esikhathisoni hayi lami ngingenile ukuthi lamiswa ngazo ukuzaphuma nazo ngakhuthazwa nje ukuthi nxa singathola okunye nje okwenza then okunye singathi okungakwanzi lathi sithole ukuphila njengamayuthi kozekathi sibe kungela nje osebuyile noyi-eniphathi okubesityela so bona bayebaqala ukufika lathi sathini sizozibonela ukuthi bakwenzayo bayenza ngezane
abanye abasakhulayo bathi kukhetho luka-2023 kuzaba lenguquko njalo ibandla eliphikisayo lizanqoba liphathe ilizwe omunye wabo ngumnumzana Adonis Fanda umkhokheli wezabatsha kwe-MDC alliance esiqintini seGweru district
mina ngu-MDC ekhokhelwa ngubaba uNelson Thamisa into ezenzakala ezimbabwe zinzima kakhulu and zisisa ubuhlungu ngempilo esiphile ezimbabwe njengamayouthi thina besikhangelele ukuthi njengesithembisa sithengisiwe last election sithengiswe ukuthi kule msebenzi esayithola kuzaba le-creation of employment sithole ukuthi kakula sesize siya ku-second election kungela ukufezeka kwemisebenzi eyayithengisiwe so sisebenzi ama-election azayo sikhangelele ukuwina ngendlela esisebenza ngakhona nzima ngakhona labantu phandle sebezibonele and bayakhuluma ukuthi next election labezanu benze sobasithembisa ukuthi silabo bazasisapota
abanye abasakhulayo bathi kabangeni kwezombusazwe ngoba amabandla akhona akaqondakali njalo akameli izifiso zabo umnumzana John Dlovu wesilobela ule minyaka engamathumi amabili lantathu 23 years yokuzalwa ngomunye wabo
akula party esimelayo njengabantu besindebeleni yazi wonke sebehlulekile ukuthi bamele thina esikubonayo njengesizwe sethu sesindebele ukuthi sifunani abasimeli yonke into yenzelwa khonale phecheya yeHarare isosa kwami ngangilikhangele la maphathi wonke akhona la angiliboni ngenxa yokuthi akula muntu obuye sithi umndebele oyi-youth sizamyenzelana
iningi labatsha lithi alilayo intshukutshu yokuvota kukhethwa ezimbabwe ngoba amabandla akhona akalasikhathi labasakhulayo abanye njalo bathi kulobandlululo olukhulu ikakhulu ekuncintisaneni ukuthi labo bathole izikhundla zaphezulu kulawo mabandla ikakhulu kwabasakhulayo besifazana bathi kuba lokulwisana kubangwa lezo zikhundla okugcina kubangela ukuba bengakhwabithi ukuphatheka kumabandla ezombusazwe njalo bengazihluphi ukungena babe ngamalunga kumbe bavote ngimele e-Studio 7 esilobela igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.